Yeah, I think i-report le CCE imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabojwana momombela abanye bakhe. Okokuqala, isuka ku-commission eyafakwa nguhulumente and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i-report le izasivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba amapholisa donse siyalikhuluma kwawo, abojwana baphuma ngale labo bekhuluma kwawo. So yona izabuya iphakathi laphakathi, yiyeza esiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutshoyo bona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa, balimazwa, bathaka kakhulu, itshengisa ukuthi yinto engabi liqiniso ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Amapholisa angaqinisa ukudingisisa kwawo sokulandela inkuthazo yale commission.
Okokuthi amapholisa adingisise athole okuningi ngendaba le kunzima. Already siyabona ukuthi amapholisa alesandla endabeni le, ngoba abantu laba bathathwa ngamapholisa ku-roadblock, imota yabo itholakala emapholiseni. So amapholisa kwasuke ukuthi bona bazi-investigate futhi okuthi ezethi yinto enzima. Plus iminyaka yonke le eminingi eyadlulayo okulabantu abadakuthwayo abayenziwayo, indaba zangona ziphelela khonapho ukuthi amapholisa aza-investigate, akaze kube ne-investigation eyaphumayo yatsho ukuthi kuzethe kwahamba njani. Kubo bonke yena emuva kunokubona bayana ulandela oTamara, ulandela oGonyeti, ulandela oMagombeyi, usiza khona ngapha labo bonke abanye beminyaka neminyaka eyadlulayo. I-issue yangikhona iphelele ukuthi amapholisa aza-investigate, and ungathiwa amapholisa aza-investigate kugcina khona lapho ama-investigations angikhona abuyi. So angiboni ukuthi into ezancane izaphumelela leyo emapholiseni.
Uyavumelana yini lokumunyethwe lugwalo lolu olethelwe yi-commission le ukuthi ngempela abathathu laba bahlukuluzi, njalo konke khonokho abakukhulumayo kungabe kuliqiniso njengoba sibona abanye besithi mhlawumbe yikuzenzisa
nje? Indaba le iqalise ekuqaliseni inzima ukuthi umuntu angayithatha ithini, ngoba kuyindaba lepolitiki phakathi kunokudoselana nokusiyala kusiyala. But nge-report esiphumile le e-Zimbabwe Human Rights Commission, mina ngiyavumelana layo. Indaba bayibeka icace exactly, isisivulela amehlo sonke ukuthi kuthi omama laba yiyo kanye into eyenzakala kubo le. So and ayilasizathu i-Zimbabwe Human Rights Commission yokuthi ikhuluma amanga, ngoba yi-commission enkulu ku-human rights e-Zimbabwe esiyithembile. Xa yona ingakhuluma amanga izawusithi ilizwe lisangaphi? So ayilasizathu sokuthi itshele ilizwe amanga. Ngakho mina ngiyathemba ukuthi lokho abakubhalelele yikho kanye okwenzakalayo kubo mama laba. Omama laba badlwengulwa, baphathwa kubi kakhulu. Osokukhulu ukuthi kudingisise ukuthi beqede ukuthathwa ngamapholisa, amapholisa abasangaphi? Umuntu wabaphathayo ngubani owabasangaphi? Yikho sokumele kudingisise. But ukuthi badlengulwa, bayenziwane zonke izinto ezilihlazo esilibonayo sesizibalala ku-Human Rights Commission report, mina ngiyazivuma kasibili, ngiyazithemba. Omama laba bayalimazwa kakhulu.